into khona ngama elections lawa o ukhetho lwama midterms ngathiwa hayi seku tricky uqala ngabo June khonapho usukela ngabo June sesifika ngesikhathi zabo August September ama Democrats abekhangelelwa ngathiwa abezabusa isihlalo ezingathiwa ziyi-7 but kathesi ngendaba ye-inflation ukukhwela kwezinto emagrosa le-petro lenhlala kahle nje ngathiwa siyikhwelile phezulu i-inflation ku-9% okwakathesi. So wonke wona lawa ama-parameters ngathiwa ayakhombela ukuthi i-election le is going to be decisive. Abanye bathi it's the most decisive election since the Civil War in 1861 to 1865. Ngoba into esizibonayo kathesi sibona ukuthi i-Republican Party ngathiwa isidabuka ngokwayo ngoba kule pro-Trump le pro-Republicans but abaningi bangikhona ngathiwa bayasaba ukusukuma bekhuluma iqiniso ukuthi i-party le ayisoya ka-Trump. So sesifaka wonke lawa ama-observations siyabona ukuthi ama-Democrats ebese-recover ngoba baphasa ama-bills amabili eyayithiwa i-Inflation Reduction Act lamanye ama-bills ukuthi bancedise abantu ngendaba ezithize ezakathese ezibuhlungu zemali yesikolo ababehambe khona. Abanye bangikhona bathi ngama-50 to 60 year debts abokhulu labogogo ababencedisa abantwana babo ukuthi baye esikolo. So izimali zona lezo ngathiwa zaze zacitshwa.
E-Pennsylvania kulomncintiswano obalulekileyo phakathi kuka-Dr. Oz owebandla lama-Republicans lo Fetterman owebandla lama-Democrats yena oke watshaywa i-stroke. Babe le debate kuthangi ababili laba kwavela ukuthi u-Fetterman kakasili kuhle ngoba elokhu engenelisa ukukhuluma kuhle. Lokho ubona kungamphazamisa yini abantu beyigcine bevotela uDr. Oz ngoba bengasuthiseki ngempila kahle yakhe.
U-Fetterman was leading by 10 points but siyabona ukuthi kathesi usala nge-2 points. Mina ngibona ukuthi it doesn't matter ukuthi u-Fetterman ubegula kanjani and then we are seeing impressive recovery ngoba ama-stroke, near fatal stroke are no joke. Siyabona ukuthi ayalimaza ukuthi ungakwanisi lokukhuluma but yena wazama ngokwakhe even if it was difficult. So abantu kathesi mbona ngathiwa bagijima ngama-policies e-party yabo rather than ukuthi umbani okhona in the office. So ngibona ama-races angikhona asiba close and hayi kunzima ukuthi sikhulume ukuthi ngobani ozanqoba khonapho.